okumangasha abantu ukuthi kube lama-youth ama-youth la akasikwazi ukuthi abevela ngaphi kodwa esikunanzeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa chamisa so sese sibona lapho sabona sokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sagcina sesincedwe sivikelwa ngamapholisa but kuthe after that amapholisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sagcina sengena komnye ubaba wasengena emsebenzini asengenani lapha velani lapha ekhithi sesesekhithini bazama ukusika amatshe betshaye indluliyana babona ukuthi akunanto abangayenza then sinasiphakathi omunye wathatha sikhulu wazama ukuthi achiefe indluliyana siphakathi fortunate izulu belisiwe so indluliyana ngayisala ayithamba
manje lina lifikile yini wabekwe khona uthwangirayi kumbe bekulo mango mbijana
besikhonapho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabanisi ukuthi siye khula umsumama umama unathwangirayi sifika lapho-ke bese siqalisa-ke umsebenzi vela sisafikanga lokuthi sifike singenenikomama unakathwangirayi sigcineke sokuyisiphithiphithi soneso so singabantu abatshayayo kudikidelwa amatshe kudikidelwa izigubhu zamatshwala and abantu khona bonke bekukhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu fikela abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi
sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo
bakade oLove Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu singathi khona hostage bebebanjiwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba hostage labo baze bafika umsebenzi siqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi siqali
umonzora ke sizawuthalaye uphosa watshayo
kade sisonke kade kuvithiwe umkhuphe kuwumonzora.